Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 17 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nansi ezihamba phambili.
Ukuqakathekile ukuthi siziqoqe njengabantu sinanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyingozi.
UZulu usekhuthazwe ukuthi eqhubeke ezivikela kubhubhane lweCOVID-19 lanxa nje amanani abantu abahlaselwa yilo mkhuhlane esehla kulezi nsuku.
Sikhona isifundo esiqakathekileyo njalo esikhulu esisiyibonile.
Amabandla aphikisayo anti eleZimbabwe kumele lifunde okunengi kundlela eleZambia eliqhube ngayo ukhetho. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uma ngesinqumo sakhe sokususa amabutho elizwe lakhe kwele Afghanistan okuyinto esolwa ngabanye ngemva kokugenqulwa kukahulumende walelo lizwe ngamaTaliban. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu sekhuthazwe ukuthi eqhubeke ezivikela kumkhuhlane weCOVID-19 lanxa inani labantu abahlaselwa yilolu bhubhane likhanya lisehla kulezi nsuku. Ingcweti kwezempilakahle zithi ukwehla kwenani leli akutsho ukuthi abantu sokumele bayekethise ngoba lumkhuhlane ulakho ukuvuka njalo ngolaka. Zithi abantu kumele bayehlatshwa ijekiseni evikela lumkhuhlane ngobunengi. Sisiya emoyeni ugatsha lwezempilakahle belulokhe lungakethuli amanani abantu ababulawe yilomkhuhlane kanye labafunyanwe belawo izolo. Sixoxelwa ke wamela isigaba seNkayi South edalele parlamente umnumzana Abednego Bhebhe.
Umkhuhlane onjengeCOVID asomkhuhlane ukuthi sithi thina ngoba sizwa abanye bekhuluma besithi sokunganeno kumbe usunganeno bese sithi thina kutsho ukuthi usuphelile. Ungakhohlwa ukuthi umkhuhlane esisukelayo kachana ngo-2019 silokhu silawo kathesi ulokhu uqhubeka usibulala abantu abaningi. Ungakhangela abantu abaningi sebefile kusukela ku-2019. So kuqakathekile ukuthi siziqoqe njengabantu sinanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyingozi sizivikele ngaso esikhathi sithathe okuqakathekileyo esiwungenza ukuthi sizivikele. Ikakhulu engakugqamisayo ukuthi abantu kufanele bagqoke ama-mask ngaso sonke isikhathi, bahlale bengahambi beseduzeduze kumbe bakhulumisane besizwe. Mina ngiyangithi ke njengoba kuthiwa 1 meter, mina ngithi hayi abantu ngabathi 2 meters ngoba i-1 meter layo nxa ungazange uyimeja usozube kwazi ukuthi imalimita achiyana kithi. So kasisebenzise ke o-2 meters, sibe sesisebenzisa ke into ngama-sanitizers bese sizama ngezikhathi zokuthi abantu bangazi babuthana bebaningi kakhulu, singaze sashiya lokhu kunjengezinkomitsho kunjengamatshwala abantu yasuca beshiye izikadi. Sikuqakathekise kungana mbonani kuza sivikela singaze sakhangela ukuthi umkhuhlane unjani okwakathe sikuphela.
Isike saxoxa kusikhatshana esedluleyo usithi wena umumo mubi enkayi njalo amajekiseni ebesilela. Usunjani umumo kulezi nsuku?
Angake ngikufakaze ngokugcweleyo ngoba ke ukusilela kwayo abesilela ngoba abevele esilela ukuza kwawo elizweni, aphinde asilele ke ukuthwala kwawo esiye ezindaweni ezithiyeneyo. Kodwa ke ngokuzwa kwami engingakutsho kathesi ukuthi hayi kulohluphanyana olokuthi akuseyikwela kusilela kwamajekiseni kodwa sokulithemba elisebantwini ukuthi kambe bayathemba yini ukuthi amajekiseni ayanceda ngoba abanye bagcina bebuza imibuzo eminingi.
Umnumzana Abednego Bhebhe wake wamela isigaba seNkayi South edalele parlamente.
Yebo, yebo, yebo. Thokoza muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe B Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla sixoxa labatsha ngamalungiselelo okuvulwa kwezikolo elizweni ngesikhathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lilokhu lilwisana le coronavirus. Saphatha njalo udaba lokutholiswa kwabasakhulayo amathuba kwezentuthuko ngesikhathi kusanda ukunanzwa usuku lokuqakathekisa ungachiwa phandle kwabasakhulayo kwezentuthuko emhlabeni jikelele olwe International Youth Day. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo ngo 8 ntambama.
Amabandla aphikisayo athi eleZimbabwe kumele lifunde okunengi kundlela eleZambia eliqhube ngayo ukhetho lwalo. Umongameli Edgar Lungu unqotshwe ngamavoti ayisigidi kulolo khetho ngumholi webandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema wavuma ukusuka embusweni. Lokho kujabulise abanengi eZimbabwe abagoqela bebandla leMDC Alliance bona abathi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngendlela esuthisayo kungela kuqilibezela njalo abayabe benqotshiwe ikakhulu abasembusweni bavume ukusuka esihlalweni njengomongameli Lungu. Sixoxele sikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iphithule Maphosa.
Sithanda ukwenzela abantu beZambia amhlophe sibatshayela ihlombe ngokuqhuba umsebenzi okhetho ngendlela elohlonzi njalo ebukekayo. Sithanda ukwenzela amhlophe ngempumela yokhetho lanxa nje sike sezwa imbiko labhala laphayana ukuthi kukhona kade begijimisa udlame labanye kade begijimisa ukuthi mede bengariga i-election kodwa-ke overally ukhetho lwabo uhambe kuhle njalo kube le mpumela ebonisa intando kaZulu. Sisebenzela mhlophe.
Kukhona yini okungafundwa yiZimbabwe kulolu khetho?
Sikhona isifundo esiqakathekileyo njalo esikhulu esisiyibonileyo kulandela ukhetho lwaseZambia. Ukubana kuqakathekile ukuthi abantu njengesizwe baqakathekise ama-interests abo njengabantu kulokuqakathekisa ama-political parties kumbe inkokheli zama-political parties. Lokhu sikunanzelele ngemva kokubana abantu beZambia abazange bethwale nzima ukuthi beguqule uhulumende, bethinje uhulumende ngemva kokunanzelela ukuthi ama-interests abo asengozini kakhuluma sikhangela indlela ubaba uLungu lephathi yake kade sebephatha ngakhona. So ngokubana baqakathekise ama-interests abo njalo bayawazi ama-interests abo abahlanganisayo agoqela i-economy, indaba ze-transparency, indaba zekulinganiswa kwamathuba lako konke okubalulekileyo empilweni zabo bakubone kuqakathekile ukuthi ama-interests lawo bafake ezandleni zabantu abangabathemba bebasuse lapho akade bewabeke khona ngesikhathi sokhetho oludluleyo. Sebenanzelele ukuthi akusalandelwa ngendlela ababevumelane ngakhona. So kuqakathekile kakhulu ukuthi singazi sakholelwa kakhulu sathembela kakhulu kuma-political parties kodwa sikhangele ama-interests ethu uma sivota. Ngithemba abantu beZimbabwe bayabonile njalo bafunda kubomakhelwane eZambia ukuthi kumele siyenze njani njalo ukuqakatheka kokuvumela intando kaZulu. Lokho sikunanzelela kubabulungu osevumile ukuthi unqotshiwe njalo usevumile ukuthi uza kuba umbuso unikeza kulo osekhethiwe. Sithanda ukuthi sifunde lapho ngoba into eziqakathekileyo uma sifuna i-development yelizwe njengabantu ngoba kumele kube lokuthula njalo kumele kube le-democracy ukuze impumelelo iqhubeke isiya phambili.
Umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu. Kusenjalo ingcweti kwezombusazwe sithi ikusasa leZambia likhanya likhazimula phansi kombuso kaHichilema. Kuthe sokusobala ukuthi umongameli Lungu unqotshiwe, isisindo semali yeZambia iKwacha sivikwa sikhwelile. UChris Gande weStudio 7 uxoxele intatheli zindaba yeZimbabwe ehlala edolobheni leLusaka kweleZambia. UVusi Muzi sifile sibanda.
Hayi abantu bathabile lapha, abanye bathaya amavuku zena benzani, abathabe kakhulu sibili ukuthi umnumzana iChilema nguyo sekhethwe ukuthi abe ngumongameli weZambia wesikhombisa. Angikholi ukuthi namhla abanye bake basebenza ngoba ngithi impumela yokhetho siyaziswe ngabo-two ekuseni. Kusukela lapho vele kube ngumsindo nje vele kugijinywa kugcwala yonke indawo emgwaqweni lapha kubomvu wonke umuntu ugqoke izikipa zikaMr. Chilema. Of course mina kangilazo kodwa hayi abaningi bonke bazigqokile.
Kuyathembisa yini ukuthi umumo wezomnotho uza kuba ngcono ikakhulu ngawukhangela abanye ukuthi uzasebenza lapho?
Kuyathembisa ngoba ngathi kuhamba ngalokho asithembise khona yena usigcizelele kakhulu sibili ukuthi wayethilo nje wathi mhla engenile esikhundleni mhla egotiwe angithi ngakazotshwa kathesi usamelelwe nje ukuthi bakwenziwa kuyenziwayo so mhla egotiwe wathi wathi yena ikhwatha lizahle liqine sibili kumele lifike ligeyine kakhulu mali lokhu zaivalue yalo against idollar but sibona bethi lanxa engakagcotshwa vele ikhwatha seliqalile ukugeyina ngafta sikhuluma nje liku-18 oyi-$1 isinika 18 khwatha ngefike phelileyo i-$1 bisinika 23 khwatha so yabona ukuthi ikhwatha nalo selisihayi lisiba nesisindo esikhanyayo kodwa angithi yabona ukuthi abantu ama-politicians wesikhathi bayakhuluma bebalithembise ngoba bayakwazi ukuthi yikho esikhangelele ukukuzo so kathesi yena sesikhumbu usetshilo so nathi sesikhangelele ukuthi sibone ukuthi mhla esekhetha amalunga elokhu ecabinet yakhe uzafaka bani ngoba ugcizelele ukuthi yena uzafaka abasha kuzaba nabomama kuzaba nabantu abasuka endaweni zonke zeZambia ukwenzela ukuthi kutshengise ukubambana kweZambia sibe ngike ngahlalisa ngisabala kodwa ngizengahlula nami ngidinwa ukuthi ukhulumela ngabo ukuthi one Zambia one nation esithi yena konke azakwenza kuzafisa ukuthi kube nokubambana ilizwe lonke libambane ngoba okunye ulungu ubukhokheli be-PF akade sebekwenzile sesebedale ukungazwani phakathi kwabantu nje abasuke endaweni ezijiyeneyo so kuthola ukuthi abanye maybe abakhuluma olunye ulimi abasangenelani labakhuluma olunye ikakhulu abakhuluma isithonga okuyilo ulimi lukamnumzana iChilema ngoba bekunabanye sibili akhona amadoda othiwa ngoTshishima kaMbuyikiza o-TBM vele bona ukuthi bekungavumi ukuthi umuntu akhona akhulume laya khampeni engazanga kathi asukelane lamathonga kodwa-ke uMr. iChilema uchilo wathi hhayi konke lokho ngakutho ukuthi ngabantu nje kade bezama labo inhlanhla yakho ezombusazo.
Umnumzana Vusi Umuzi sifile sibanda yintatheli zindaba yeZimbabwe esebenza kweleZambia. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla eNew Zimbabwe ithi umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenzele umongameli weZambia omutsha umnumzana Hichilema Hakainde amhlophe isolo wathembisa ukuthi inguquko efanayo iyeza laseZimbabwe. Iphephandaba leChronicle lithi kubhubhe uLydia Makhurane obe ngunkosikazi weqhawe lesizwe umnumzana Phineas Makhurane owayengumholi wekolishi leNational University of Science and Technology. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labakhokheli bamanye amazwe asezansi e-Afrika kwele Malawi namuhla emhlanganweni weSADC Ordinary Summit. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani Studio 7 basakazi lonke linjani, ngiyalibingelela ngiyalithanda kakhulu, inkosi ligcine ngazo zonke isikhathi. Ngifisa ukukhuluma nje okufitshane mhlawumbe ngendaba yabantu laba okuthiwa ngamapostoli angomarangi. Uyazi ukuthi mina ngingumfundisi ngumpostoli lami because ukuthi umpostoli futhi igama elilodwa abantu bakaNkulunkulu abasenda i-message from each place to another kodwa ngimangaliswa into yokuqala vele ngalabo abantu mina ukuthi kungani besiba labafazi abangu 7 7 12 12 8 8 bekhatha abantwana besonto bebancane abantwana babakolonize i-brain bengabase esikoleni abafundi labantwana bonke nje bahlala bengabantu abangabafazi babafundisi bathathe babuthelela abafazi manje mangifunda iBhayibheli yazi mina lokhu ngisupha kusukela nje zokuzala kwalomntwana ukuthi kanti bayithathathe le ukuthi bona baba ngabantu abalabafazi bonke labo ngoba eBhayibhelini kayikho leyo into engiyitholise eBhayibhelini mina kuphela abantu ababethatha abafazi sibabaningi ngamakings and ungakhangela ngesikhathi samakings bonke amakings kazangasonte ngokuningi babo kodwa uNkulunkulu wayebathande basebenzisa ngendlela ayebasebenzisa ngayo uAbraham bonke labana zange bahambe esontweni abazange basonte even one day kodwa uNkulunkulu wayekhuluma nabo ebasebenzisa ngendlela asebenza ngayo are they kings or they are the leaders of the church abanxa sikhangela konke kusukela boPaul laboPetro bonke labo abantu akade bengabantu kaNkulunkulu besend message yakhe ngendlela enjalo akekho ngitsho lo yedwa umuntu wenza lento abayenzayo iyanyanyisa idoti basiphazamisa sinxa singamapostoli bona bezibiza amapostoli akula amapostoli nje noma singabuzana wonke amapostoli angeke ayifakaze le ndaba ukuthi yaphila they are the rapists into ebuhlungu ukuthi baboje ukuthi uhulumende utholakale kubo laba bantu banyanyisa igama lesiKristu ngendlela embi ayikho yonke lento abayenzayo ababotshwe bonke labo bantu bahlalelwe phansi bahlolwe kuhle kodwa sezibabopheke ngoba uhulumende simbona la engena kibo ngoba uhulumende wenze okwakhe okwepolitics akula umuntu wepolitics osontayo wesisikhathi ngase sinsiza kahle kodwa labantu abaright ngoba ngipolitics is a dirty game bangena lapha ukwenza ukuba mobilize abantu babathathe babafake emavotini so now so it comes ukuthi bazobabopha kuzabanzima ngoba bengena kibo so laba bantu laba they are ruining isimo sesiKristu babulala indlela yenkonzo ama-rapists
Livuka njani ku Studio 7 siyabonga ontungameli ojonga labo bonke engibakhophe amabizo abo mina ngithanda ukutshela iZimbabwe yonke ukuthi entweni zonke esizenzayo masikhuleke standards inkosi iza kusizwa zonke izicelo zethu zizazwakala kuphela ukukhuluma akuncedi but ukukhuleka yikho okuncedayo ngoba uNkulunkulu ukhona ulaphi okwesibili ngapha eBinga asila okokulinyisa last year kugajompo kasizuzanga ifertilizer ekwaneleyo kanye le miti yakhona silaso kakhulu isifiso ikakhulu ngapha esigabeni seBinga ebhaso uKariangwe Road bakithi siyacela ingane singancedakala lathi sinesifiso salima khonoko okulutsha nokuyingcosana but akukwananga so nxa kukhona okuncediswa kakufike ngesikhathi esiyiso njengefertilizer ikakhulu u-ALOD sibe labo masinyazana ngoba kwesinye isikhathi izulu lingaba liningi inhlanyelo kayibe khona ngalesi sikhathi lingadlulisela phambili ukuthi kuzwakale konke umhlaba wonke ngiyabonga nguMathew ngapha eBinga siyabonga kakhulu singakhohlwa futhi okunye okuthi abantu kabagqoke amamaski abahlatshwe bahlatshwe ngoba umkhuhlane lowo mkhulu kakhulu uzasilimaza uzasiqeda bakithi sizwe seZimbabwe siyabonga
Sanibonani Studio 7 lami ngiyajabula ukuzwa lisethula izindaba ezimnandi ezeZimbabwe ezisindebele zimnandi zibuhlungu ngokufa kwelizwe elehlule kukuvuka nje inganalilabantu hayi sathwala nzima ke thina saphila emazweni siphila sisethuselwa njengenyoni emasimini pho thina singezaba ngabakabani thina amandebele sibalekele ngaphi singena emazweni siyafa sibalekele eZimbabwe siyavulawa pho sibalekele ngaphi hayi kunzima eZimbabwe shemu sesiphila njengenyoni asazi ukuthi singabakabani manje uNkulunkulu buzo sibona baba kulobunzima esikibo uNkulunkulu wethu hayi asathwala nzima thina amandebele hayi kodwa kuzolunga kuzobaphelela ngiyalibingelela lonke linjani elupani ekajana kondebele ngithi liphile 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 lize likhokhobe livikele icorona iyabulala yona ikhona ngeqiniso asomanga liqiniso icorona ikhona
sibona imbatata lindani kusitiyo sevini kwa rubili gala yungu tipi nguwe ufano skoti mpazle yungu like bantuba giti kela la pana gini buonke bantuba kumtanga zogote kela lefotele MRP 2023 MTC tarasi hoteli wini na yuzilutu so kufana lukushara lukesi kwenza so tarasi hoteli MRP ilo ene tembeli piti yungi ndo isaitini ya giti hili nga sisa sipumekele lutu isipika nilalo nifila la pano wantu kagiti nyabo
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ukuhluthuna umbuso okwenziwe liqembu leTaliban kwele Afghanistan kuvikwa kulakho ukupha umdlandla amanye amaqembu afanayo agoqela ele Al-Shabaab kwele Somalia ngokubika kwemsakazo weVoice of America. Umsakazo munye uthi izibhedlela zakwele Haiti zigcwele abantu abalimalele engozini yokuzamazama komhlaba ngesonto. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uma ngesinqumo sakhe sokususa amabutho eMelika kwele Afghanistan lanxa abanye bemsola besithi lokhu yikho okubangele ukugenqulwa kukahulumende walelo lizwe liqembu leTaliban ngesonto. Kumbikwa wethu lekumabonakude izolo uBiden uthe ukugenqulwa kukahulumende lo kuveza sobala ukuthi amasotsha aseAfghanistan lenkokheli yalelo lizwe abazimiselanga ukulwela ilizwe labo ngoba bebalekile. Uthi iMelika siyaqeda umlandu wayo ngokulolonga ibutho lakulelo lizwe lokuliphathisa ngamabhiliyoni lamabhiliyoni emali. Ngokunjalo uthe kasoze qhubeke ethumela amasotsha eMelika ukuyafela abantu abakhanya bengazimiselanga ukuzilwela kumpi esileminyaka engamashumi amabili. Amasotsha e-Afghanistan ebesele lwisana lama-Taliban ewodwa kulandela ukukhishwa kwamabutho eMelika nguBiden. Kulabo abamsolayo besithi ujikele uZulu makhaza we-Afghanistan amaganyane ngokususa amabutho buthumuthumu, uBiden uthe iMelika siyafeza injongo yayo yokulwisana lezindlova ezazihlasele leli lizwe. Kube lenxabangxoza eAfghanistan ngesikhathi amabutho eMelika esusa izizalwane zaleli lizwe kanye lezinye zakwele Afghanistan abanye bafa ngenxa yokunyathelana bezama ukugada indizamtshina. Ukuhlaziya amazwi kaBiden sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Lathi sonke simangile sibona i-government lama-leaders e-Afghanistan evaleka after 20 years benikwe 2 trillion imali banikwa le training yamasotsha 300,000 amasotsha all over the country. Banikwa lokutrainwa kwama Air Force pilots, banikwa nendizamtshina zangkhona ama-Taliban abengela konke khona lokho. So sibona into etshiwa ngupresident Biden iliqiniso ngoba ma abantu beAfghanistan bengakwanisi ukuzulwela idemocracy okuba ohlala kahle yabo khona ngale bona bengabanikazi belizwe, hayi lapho kulenkinga lapho. Bebekhuluma besithi amabutho abo ever ready ukufesa iTaliban. So bebekhuluma besithi hayi akusoze kube lula ukuthi iAfghanistan iphongu incibilika njengento esiyibonile okwakathesi. So mina ngibona sithi uPresident Biden lama Americans bona bathe they have 20,000 injuries abafana from 18 years to 30 years abanye abalutshwane bangama 40 years but i generation iyabisi lahlekile yona le abanye baqhumeke inyawo abanye baqhumeke izandla abanye balimala amakhanda because of bomb fragments lani but bona abantu beAfghanistan bengafuni ukuzilwela. So khonoko mina lami engibonayo iAmerika khonapho is correct.
Isinqumo sikaBiden lesi ubona singaba lomthelela yini kukhetho oluzayo? Sibone mhlawumbe abanye becine bevota bekhangela ukuthi uluphathe njani udaba lweAfghanistan lolo.
Engikubonayo lapha is the American public ibisidiniwe ngokuba the world policeman. Ngoba singakhangela i-history ye-Afghanistan, it's not the first superpower eyahlulekayo to fix or ukungenisa i-democracy in that country. Sibona ukuthi ama-Russians lawo in 1989 bachiya kunjana ngoba labo bayesebehlulekile to put Afghanistan in order. Ilizwe langikhona is just like that. And kulama tribal affiliations amaningi and then sibona ukuthi i-central government khona ngale ayisebenzi, kusebenzisa abantu abasebenzisa amandla to rule. That's how they get that country going singakhangela history. So uPresident Biden la ukhulumile wathi yena i-democracy cannot be instituted in a country abantu abangafuni izinto ezinjalo. Sesibuya kuma elections alapha abuyayo la, angiboni mina with the voting base ngoba sibona ama results aphuma izolo athi ama Democrats 84% wanted the war to stop and they said it was the right decision. 52% of Republicans, 66% of Independents. So singakhangela ama numbers ona lawo sithi hayi uMnumzana Biden is currently on a wave engazange ibonakale ukuthi he has 52% support ama Republican.
Ela kusasa le Afghanistan ulibona liminjani phansi kombuso wama Taliban?
Mina ngibona there's gonna be another warlord ovukayo ngoba siyakwazi ukuthi i-300,000 zona lezi ezamasosha they are going to regroup baqalise futhi impi khona ngale because that area behlala kulwisana. So ngithi mina singabanika maybe 1 year, 2 years from now iTaliban la iyabe isibona umlilo ngoba amasosha onke lawo ancibilika among the people they'll come back sebefuna ukukhipha iTaliban again and then khonapho sizabona ukuthi abesohamba njani. I-sharia law abayichuchisa among the people ukuthi balandele zona lezi naleyo mthetho I think kathesi abantu sebe experience something different kuzaba le nkinga. So angiboni iTaliban being successful in the coming years ngoba abantu bangikhona beAfghanistan if they decide to take over their land angiboni kuba hlupha lapha.
UMnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Is ziphethe sekuseni ngebezihamba phambili. Uzulu sekudazwe ukuthi eqhubeke sivikela kubhubhane lwe-COVID-19 lanxa amanani abantu abahlaselwa yilomkhuhlane esehla kulezi nsuku. Amabandla aphikisayo athi eleZimbabwe kumele lifunde okunengi kundlela eleZambia eliqhubeke ngayo ukhetho. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uma ngesinqumo sakhe sokususa amabutho elizwe lakhe kwele Afghanistan, kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo. We'll be right back.